Soko isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Linga elivuka njani izilukandaba olamukelayo emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlazi ku 27 Julikazi 2020 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, iziphathamandla zikamanisipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokitshi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus.
Asisakwazi ukuthi amagazi lawa ngaweqiniso kumbe ngamanga, kodwa lokhu akutsho ukuthi sithi abantu bengazilandeleli impilakahle yabo, kodwa amagazi lawa ayimangedwa angiwakhondula sithi ngaweqiniso ngoba igovernment yethu ihlezi vele ingazitheli izinto zesinto esikhathini ezinye.
Ilanga eliqoqwa umbhikitsha phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla lezanu PF lisuke embusweni selizafika. Kuzahamba njani ngalelo langa?
Umhlaka 31 engingakutsho ukuthi kulilanga eliyingozi kakhulu ebantwini, ngoba akulaba ama-adelebeji bahangisa lelilanga lenezela. Ngalo-ke ngifele ukuthi kuphuze kubhikishwe mhlaka 31. Banikeze ihulumende le yochuku, ihulumende engisabiyo ukutshana ukubulala abantu isikhathi eside.
Sile mbiko yenu balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Iziphathamandla zikamanisipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokitshi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus. Amalokitshi la ngathi iCowdrey Park, Magwegwe West, Nkulumane lemganwini. Kodwa akuvezwanga ukuba amalokitshi la alabantu abangaki abalegcikwane leli. Lokhu kuza ngesikhathi ugatsha lwezempilakahle lusithi inani labantu asebetholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni jikelele sebeyinkulungwane ezimbili lengxenye 2,512, labulala abangamachumi amathathu lane 34. Idolobho lakobulawayo liyakhokhela kwasebebhubhile bebulawa ngumkhuhlane we-COVID-19. Sixoxe lesakhamuzi sakobulawayo unkosazana Tendai Luba Masocha oyisiphathamandla njalo sebandla le-MDC Alliance ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Amafigazi siyawananzelela sibi ukuthi ayaqansa umkhuhlane, njalo siyavuma ukuthi ukhona, njalo abantu sebesoko sibakhuthaza ukuthi bahlale bezivikele ngendlela zonke abangenelisa ngazo. Kodwa okusuka kusimangalise njalo kusidide ukuthi kuthe abantu beqalisa ingane bayakhonona kakhulu ngi-corruption, ikakhulukazi yona leyi ekunyamalala kwezinto ezadonithwa ngamanye amazwe ukuthi kumencedisa abantu be-COVID. Amafigazi angikhona lawo aqalisa ukuqansa. Asisakwazi ukuthi amafigazi lawa ngaweqiniso kumbe ngamanga, kodwa lokhu akutsho ukuthi sithi abantu bengazilandeleli impilakahle yabo, kodwa amafigazi lawa ayimangedwa angiwakhondula sithi ngaweqiniso ngoba igovernment yethu ihlezi vele ingazitheli izinto zesinto esikhathini ezinye. Asisakathembi ukuthi amafigazi lawa mhlawumbe ayafanana nawezekhi ama-election kumbe kodwa okusenzakala ngakhesi, asisakwazi ngoba bathembakalanga.
Siyabona ukuthi abantu bayaminyana bayaphithizela nxa besetown esinye isikhathi bedinga la mabhasi ukuthi baye ezindlini. Manje khonoku kubona njani ukuthi akusoze na kumemethekise kakhulu igcikwane leli?
I-government naleyi eyiye khona kathesi le eyiyovele isimendezela esihlukumezelayo. Okokuqala kwakhona mnye wethu, izibhedlela kulamadokotela kulamaningi kubulala abantu nge-COVID lokhu. Okwesibili mnye wethu, kungahamba ivini emakhono kuloko abakwenzayo kuzama ukubopha abantu ukuthi kuthini kunqatela ko-chefu. Mina ngibona ngani vele akuncedi abantu bahlezi beminyene sonke isikhathi. Mina ngigada ikhombisa kuzinikezi yethawu vele ngihambanini iminyene lokhana ukuthi vele ende bayazi la ma-sanitizer lawo kumbe abakhona ma-izike yodwa akusela sanitizer kuzubukho lokhana ababekutho ukuthi izubukho izanipreyo abantu bengena akunabenza this absolutely nothing like that. Njengoba ngitshilo mnewethu ukuthi i-government ivele ihlezi neyamanga iphila ngamanga vele sonke isikhathi.
Ye, manje ngokubona kwakho kuyini okumele kwenziwe ukuze udubo lolu lungani luyeketheka ikakhulu ekuhambeni lapha i-public transport?
Mina ngithi nxa ngikukhangele kuyafana abavulele ama-public transport abavezele bechuva imijova yonke kungabi umuzi ubukho yedwa egovernment. Umuntu wonke enele kuthwala umuntu uzathwala umuntu ngoba kuvele kuyafanana. Abantu bayadubeka bahlukuluzwa kabi bathathu. Uthola ukuthi abantu babekhonjestedi bese besebenzinjini ebusuku behlangana lezi ngozi zokuba nje umkunzi izimoto abantu baphakile ezinzini abangakwaanceda abantu abathwalele basezinzini zabo. Kodwa igovernment liyefaka imithetho engaqondakaliyo engancedi labantu abayibusa.
Unkosazana Tendai Luba Masocha isakhamuzi sakoBulawayo njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Eliqoqwa umdikija phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla lezanu-PF lisuke embusweni selizafika. Ngapha emazweni aphetsheya lakho izizalwane zeZimbabwe ziyaqoqa ukubhikitsha lokhu kuzigodlo zabameli beZimbabwe emazweni achiyeneyo. Kodwa kulembono ehlukileyo ukuthi abantu bazaphuma yini ngobunengi ngoba abanye bathi lokhu ikucitha nje isikhathi. Kuthi abanye bathi kukhanya sokungenele isandla sexuku lebandla leZANU-PF elaziwa ngokuthi yi-G40 kulolu daba. Abanye njalo ngabathi igcikwane le-coronavirus yilo elizenza ukuthi abantu bengayi ngobunengi kuyatshengisela. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu umnumzana Josephat Mzacangulube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umhlaba 31 engingakutsho ukuthi kulilanga eliyingozi kakhulu ebantwini ngoba laba abadebenji bahlanganisa lelilanga lelimemezela nalo-ke ngifele ukuthi kufuze kuphikitshwe umhlaba 31 banikeze ihulumende le yochuku ihulumende engasabi ukutshana ukubulala abantu isikhathi eside yalungisela kakhulu kutongaba ingozi ukuthi labantu sebengabalimaza abadube babulala. Into engiyibonayo nje engingayitsho nje ebantwini ukuthi okusenziwa nje ihulumende leyo yikuthenga isikhathi sebephila nje esikhathini sokuboleka babolekile nje isikhathi into leyi izazidubukela abantu nje nxa bengayi kungenzeka bangayihluphi ngokuthi bathi baphikisana babangene kokula ngoba abantu laba into ekhona bayesaba ukuthi baphina mbusweni bengabalimaza ivi nokubulala bangabulala bezezama ukothusa abantu bayesaba into enkulu abantu abanganazeleki ukuthi impi enkulu phakathi kwezanu-PF into enkulu abantu ukuthi bayesaba ukuthi njengomongameli yazi ukuthi nalo umbhikisho ungaqala yiwumbhikisho ongamkhupha ngoba abanye bakhe abangathabanga bangasebenzisa khona lokhu ukuthi babhikishe bamkhiphe ngoba into abantu abakuze bayinanzelele ukuthi umbuso lo vele sibuyela khona kuqala ku-2017 okunje esikhathi okukhitshwe umgaba ukuthi abantu abaphakayo abantu abanikazi bezano amasosha njengoba ngatho amasosha kawasamfuni ngingatho amasosha gqoma amancane ngisho abakhulu bakhona babona ukuthi or sebangcoliseka ibizo leZANU-PF ngendlela enhlezenzakale ngayo. So nakathekesa abantu bazalimaza nakathekesileni lo mdikisho kona thina amasosha agqoka ZANU-PF masikoti nasifuna ukuhambisa isitimu. So into ekhona abantu balimuka ukuthi into leyi ilabanikazi i-demonstrational leyi isiyayijekile yikunganazikanti abaningi bayifuna i-demonstrational kodwa kabafuni ukuthi bathi ZANU-PF masikoti ngoba bayakwazi ukuthi kuleti ifoto futhi iphendikizo ezoqhubeka ngeZANU-PF.
Ukuthi kuzaze kudubuke nini njengokutsho
kwakho? Lokhu kuyadubuka khonapho. Into kuzuze ubeyazi ukuthi kathesi izigamba seziziningi engingakusho ukuthi izigamba seziziningi even kulibhakeje lamanje selibhoke izikhala eziningi ukuthi awungeke wasuka emfuleni efike endlini lokhu kulamanje. So into leyi bona bodwa izadubuka bona bodwa bona bodwa even from army or police izadubuka yona yodwa khona ngale kusukele khona ngale kimoba ukubhandisha inyoka sibhandishwe kaningi inyoka leyi silolaka olukhulu kakhulu lapho lumakhuni yabulala.
Umnumzana Josephat Mzacangulube ngolwela ilungelo likaZulu ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekoBulawayo. Kunjalo nje, ukubotshwa kukamnumzana Jacob Ngarivume obikwa nguye obeqoqa umpikitsho wangolwesihlanu ngokunye okuzabangela ukuthi abanye besabe ukungena ezidaladeni. UNgarivume ubotshwe ngeviki edluleyo kunye lentatheli izindaba ezimeleyo uHopewell Chingono besetheswa icala lokutshotshozela umvukela. Kodwa lokhu kusolwe ngamazwe angentshonalanga amaningi. Sixoxele siphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ikhona umkhonjiswa eZimbabwe asinde eyalisha. Kodwa into ekhona le ngiyibona ikhadile ngesikhathi bathe ngikhani ngikhuluma lapha eZimbabwe kunde bona sokungenile. Sesiyabona abantu bezenza umkhuhlane weCOVID-19 obhurile besazi abanye sebelahlekelwe izimpilo zabo. So ngakho nokunqa ukhangela kwenokuba ngibona ngathi ukuthi siyiphinde mero ukuthi asizinto zakhe ukufaka engozini ephindiswe le abantu abakabuyeni ikhangela lo mkhuhlane uqala ngoba lo mkhuhlane mkhulu sibona ukubhinga lami sibona ko UK ko Italy Spain ko America kodani akubona ngempilo yezuzi kulama health factors ukuthi angani angcunyana njalo ahlangene pho ke thina abantu lapha ethingelani lodothuka ukwanisa na
ye kodwa sizwa abanye abaqoqa ukutshengisela lokhu besithi bona bazayenza lokho okuthiwa yi-social distancing begqoka ama-mask njalo bengahambi bebuthene ndawonye ukubona njani lo
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje kesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo awalamhlanje. Iphephandaba leHerald lithi amapholisa asezaqinisa imigoqo yokuvimba uZulu ukuthi angene enzikini yamadolobho amakhulu. Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uthi incwadi ezizavumela abantu ukuthi badlule kuma-roadblocks kuzamele zibe le mininingwane ejulileyo njalo kube lesandla kumbe isignature yomphathi wenkampani lapho umuntu ayabe esithi usebenza khona. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulabafundisi ababili ababotshwe edolobheni leGwanda besetheswa icala lokwephula imithetho yokwenqabela igcikwane le-coronavirus. Phansi kwemithetho le kumele abantu bengedluli amachumi amahlanu 50 njalo kumele kube lemithi yokuhlamba izandla lomtshina wokuhlola isikhudumezo somzimba i-thermometer. Iphephandaba le-Daily News lithi kulexuku labantu abalichumilane kade behlome ngemibhobho abangene ngamandla esibhedlela se-trauma center eHarare batshaya odokotela labongi cede bahluthula incingo zama-cellphone lama-laptop babaleka. Konke lokhu kubanjwe kumfanekiso kamabonakude oqophe okwenzakala esibhedlela lesi. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumela nge-WhatsApp.
Ngiyanibingelela basazi Studio 7 sibonga kakhulu umsakazo ukuzwa izindaba. Mina ngila South Africa. Ngazi kunento thina esingayitholi kahle sifuna ukuthi sichasiselwe kahle masimamele uhlelo noma kulaba abantu ababekhuluma mayelana nabantu ababuye e-South Africa bethi bona babuya lo mkhuhlane Asuka simanga ukuthi ngempela baneshow babe be test labo bantu bonke lapha babethaba balekile kuma quarantine babalekile yini babe testiwe yini batholakala ukuthi ngempela yibo abantu banegciwane bavalele endaweni yabe ubodwa na ngoba leli gciwane abantu bengabe besola abantu bavele South Africa akusiyibo abantu bavele South Africa ababamemethisa igciwane eZimbabwe nesho ukuthi umhlaba wonke lo jikelele abantu benawo kumkhuhlane lo ubhukile kanje abantu bezimbabwe bamemethisa umkhuhlane lo wonke indawo why abantu bezimbabwe bengabambani ngabantu bakubo bebonisane ngendlela bengabe basola bebakhumba ngemini bethi yibona abaletha umkhuhlane uma kungasibo nisho ukuthi izimbabwe bengeke ithole umkhuhlane njengoba kuthi umkhuhlane osemoyeni bengeke yini izimbabwe ithole umkhuhlane na plus abantu bamele beblame umkhuhlane uma singabe silandela abantu laba lapha kwaqhamuka khona umkhuhlane eChina yikho lapho kumele abantu besole khona thina siyizakhamuzi singabe sikhumbana ngomunye kungani thina manje abantu abavela e-South Africa thina esinomkhuhlane umuntu obonakale e-South Africa uyonomkhuhlane
ngiyakubingelela kuma Studio 7 linjani lonke khona ngapho ye lami ngicela ukuba nangifake umbono wami ngifuna ukubuyela khona phana ku-1980 thola independence ukuthi kadingaphi izaphu eyiyo yadinga elo mkhokheli wadinga independence isukumele phezulu ifake inkulumo yayo ku-Britain u-Britain imfake phambili ibe ngiyo yokhokhela ilokhu izinkulumo zonezi ubana sicela independence eyifuna unkomo ayisinikanga ngoba yayicina sizikhethela yona uhulumende wayifunayo ihulumende engayisiyo elungileyo unkomo akazange afune uhulumende yokubulala abantu kafunanga ihulumende edilize amabhizinisi kafunanga ihulumende edilize amafama amhlophe wakhuluma wathina nakhona umuntu ngumuntu echasisa ukuthi ungakhethelelo loba lishona loba lindebele loba likhiwa wazothi lend to the people wayesithi umhlaba ebantwini bonke kungakhetheleki ukuthi ngonjani kusikelwane okwanisa ukulima elime what is think big kumele sicabange kabanzi ukubana size sibone ukuthi nana khona okungasincedisa ikuphi cela izaphu ayichumayele ilizwi likaJoshua Nkomo lidunyiswe kubo bonke besondele ebantwini sengathi uNkulunkulu onika ukubekezela lokuthu lenkuthazo engalipha umoya wokumanyana phakathi kwenu lapho lilandela imilayo kaJoshua Nkomo ukuze uthi nganhliziyo yonke langomlomo munye lidumise izaphu ngoba ihulumende ekhona yakhethwa ama-great teacher ayikhethwanga ngabantu ngiyabonga kuma Studio 7 lani lonke bantu ngicela ukubana ngizwe ukuthi ungahlabezulu uthini yimi uginyithole umpofu
Yes, sanibonani bantu beStudio 7. Ngiyalibingelela mina ngudle yakhe. Khuluma ngikhona apho eZimbabwe. Ngiyabizwa abantu bathi bafuna ukutshengisela mhla ka-31. Leyo yikudlala ngempilo yabantu ngoba iCOVID-19 iyabulala kayincane. Laba bafowethu abasijojozela basemazweni bathi ye mina ngakho uyehluleka ukuthi bona bahambile umntana kule uniform dala zicathulo. Kati vele ungakwanisa ukukwenza ngasonke isikhathi othi umnankakho akaphume umnankakho uyaphuma ngo-2023 isikhathi sakhe sesiphelile mali ngasamfuni okwakhathesi ngichitha isikhathi madoda buyani sisebenzeni sonke abanye libalekele ukuganga ekhaya lokusela selisiyajotshozela likhatshana lisenzela ukuthi kufe thina lina lokho eliphila lisale libe liqhubeka ukuganga kwenu liyenzela ukuthi abantu balibathume bafe selibuya lina selikhontinua kuganga laba abantu sebehlanani lengqondo phandani lokho elikuphandayo dathi siyaphanda khonapha ngendlela esiphila ngayo
salibonani salibonani Studio 7 ye okhulumayo ngumatheme enkayi so bengithi-ke ngabe izimbabwe yonke siyabona-ke thina ngapha ngoba baningi abantu abakhulekayo ngapha ezimbabwe la ake sikhulekeni sikhulekele umkhuhlane njani kungakhethelekile ukuthi umuntu ukhuleka liphi ibandla laye okuleliya lakulokulwa kuleliya kabona ukuthi uyema emthandazweni ekhuleka sikhulekele umkhuhlane i-corona phela ngoba izinto zonke lezi zalotshwa ukubana nxa abantu sebephakathi kokona unkulunkulu ukhona kulethayo khathesi ungakhanyela ilizwi lenkosi thine sikhulekayo selisiba lilutshwana abantu sebebhize enkanukweni zomhlaba ungaya lapho kugidwa khona amakatali kufica kungalandawo uye emabhoreni kakulandawo ubusukhangela ke ngapha elizwini lilutshwana ilizwi abantu abaliphetheyo kanti labo laba abaliphetheyo futhi sekulabafundisi abahamba bethathela abantu izinto zabo khonokuyani unkulunkulu kakuthandi sekulabafundisi futhi abakhupha isimnikelo emkhulu kakhulu ebayangeni abantu bethole ukuyanga kodwa umfundisi uyakhupha isinkalakatha zezinto khonapho zinyamalayo lezo zinto kazibonakali ukuthi ziyanga yena sezabonakala ngokuba yisikhulu isisu sesila intamo siyirawundi senguyodlayo hatshi bo hatshi bo unkulunkulu yikho elethe izinto ezikanje lokuthi sikhuleke futhi yikho evimba asilamandla okukhuleka ngoba thina vele sibhizi ngokudla ngiyabona
Sanibonani maZimbabwe mahle. Hayi mina hayi. Into engihluphayo kakhulu ehlupha umoya lenhliziyo yami. Izanu PF umna ngakho le hulumende wakhe. Hayi phakathi kwe-COVID-19 le uhulumende weZanu PF usibonisa ubunzi. Mina ngokwami umbonisa ubunzima. And then thwele nzima shua. Vele akula nto engicabangayo. Ngaphandle kokuthi ngizibuze ukuthi kuzaze kuthini nxa kuthini. Cause hayi vele angiboni kuhle la. They are taking advantage of everything during this COVID-19, Belokwe City COVID-19. Na iyo vele problem. Angila manye ma problem. Ani nguti ngati I problem liana la. I problem ekona mnanga kwa this government. Kuphela.
Bona nzani bonani bantu bakithi njani ngezindawo ngezindawo. Hayi mina ngilokumangana lokudana okukhulu kakhulu ukuthi izanu PF izuyalela embusweni kuze kube nini ngalendlela unyawo lolu ohamba ngalolu. Hayi bantu bakithi okunye mani yazi ezibangwa abantu bathole izimo. Kambe ungasamelanga ukuthi kona kukhulunywe into. Nampa ababalisi bayalo kufakela imali namanje. Ama doctors ayalo kufakela imali namanje. Ama nurses ayalo kufakela imali. Kodwa ababhizi bawatontshana lezi mali shuku zonke bona akukho umuntu obaphayo. Kanti zona iziphathamandla zeZanu PF kwayezingabotshwa kube lejele elezanu PF konke kula muntu right phela lapha konke ngamasela wonke kula muntu ngelacala kula muntu ongabulalanga muntu waye bengabotshwa bona kodwa into encane umcabangela umuntu ukuthi utshotozela udlakela sekumele avalelwe kodwa yabona ukuthi umbuso lovula ukukhathana nokulungisa ilizwe ilizwe leziba kungeke lilunge ngeke laba right ehlongibusisele bantu bezanu PF labo kukha manje kuvalelwa abantu ezindlini abantu abalakudla abantu impuphu bazayithola kuphi abantu phela kabatshontshi njengamna obatshontshela izimali angithi abantu vele batshontshela izimali abantwana ezimago bonke ngabayanga ngenxa kamnankago abazama ukutshela umnankagwa lowo angene esikolo ayefundela ukuphatha abantu ilizwe kalila presidenti leliya ukukhathala lokuba uprezidenti isseyila leli
salibonani basakazi nabathandi be-studio 7 lona okhulumayo ngugift sondoku umfokandlovu laphana eplumtree endaweni yakogamba basakazi yazi bengifuna ukuthi ngentshele abalandeli bezanu enye into abangakaze beyitshelwe ngumuntu ngibazame nje mbaphe enye information abangayaziyo bakwazi nje ukuthi ukulandela izanu PF ufana lomfazi lwana othanda i-abusive boyfriend i-boyfriend liyana ebuya imzalise isuke lapha imdamba imchiye esale sokola lomntwana eminyaka leminyaka iyobuya futhi after 5 years ibuya imncenga ncenga ithi hayi yabona manje mawungangipha ithuba siphinde sibuyelelana unyenzele enye ingane ngiza kuphatha kahle ngiyikhuli ngiyinakekela ingane umfazi lo wayevuma imithi simchiye futhi ibuya after 5 years iyona lento yenziwa izanu ngoba yabuya every time ibathembisa ukuthi hayi manje sizalenzela lalokhu lalokhu ibaphi izimali okwaleso sikhathi kuphela ibancenga ngamaswidi bona abantu labo beqhubeke beshaya abantu behlukumeza abantu isuke lapha iyabadampa ibancenga kuphela ngenxa ngama-election ukuthi behambe ibancenga ngomumbo lani from there iyabadampa yebuya futhi after 5 years isizobancenga ncenga ukuthi hayi manje imali ngasivotela sizayenza lokhu lalokhu kodwa i-40 years yonke ingakazi bayenzele lutho So abalandeli bezanu nje ufana nalalo umfazi nalola othandana leli abusive boyfriend. So nzama ukuthi abantu bezanu PF ababe wise bevotele amanye amaqembu nothi zanu PF ngiyabonga ngokuhlala zethembisa.
Lawo ke ngamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele wona nge WhatsApp kunombolo ezithi +1 0818. Ngesikhangele esivela ngapha kwelemelika ngamafitshane. Igcikwane le-coronavirus lokhu limemetheka ngamandla ngapha kwelemelika. Sokulabantu abedlula izigidi ezine, 4.2 million, asebetholakale belegcikwane leli kwabhubha abafika phose inkulungwane ezilikhulu lengxenye, 146,927. Idolobho le-Texas ngelinye lamadolobho alenani eliphezulu kakhulu elabantu abalegcikwane leli. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni leli umnumzana Raphael Mthombeni ukuze sizwe ukuthi kuhamba njani.
Hayi, nxa ngisithi ngiyakhangela lapha baba mbona ngathi umkhuhlane lo owegcikwane leli le-COVID lapha eTexas. Ayi usukhwele kakhulu sibi. Kusho ukuthi ngezindlela kufanana lokuthi sesingathi siyavuna lokho esakuhlanyelayo. Ngoba ngiyakhumbula si ungibuza umbuzo ofanayo inyanga ezimbili ezintathu ezedlule. Ngikutshela ngithi mina hayi lapha eTexas thina asivalanga lutho. Kungathi kuvaliwe, kungathi kakuvalwanga. Ufalana lo muntu ovalile ihlwe lodwa uthiwe valana amehlo navale lodwa elisale likhangele. Lokuvulwa kwakhona imisebenzi yakhona kwavulwa futhi masinya masinya khonapho ugovernor wakhona kazanga vele avale lutho. Abantu yibo abajojobalayo nje bethuswa zinyuzi bethuswa yilokhu bahlale ezindlini okwamavikanyana wona lawo. Babe bephuma futhi. Kodwa ke eqinisweni kwakulokhu kuhanjwa nje izimota ziphithizela business as usual. Ngaleziyani nsuku kuthiwa eTexas akulalutho. Hayi, la ma-district la mancana ngaphandle ngapha kakulalutho. Baphonga ukukhuluma nje ngokuyiflu nje lakho kuzadlula. Manje sekungathi sesivuna khonokho ngoba ukuphithizela khonokuyala. Yeko sokusenza ukuthi abantu bagule kathesi. Usa-celebrate ama-holidays wonke la ekhona ngaphambili. Labor Day, Independence Day, hlangana kwadliwa. Phela thina singama-cowboys. Yeko ke, ayi mina mbona ngathi sibili, uphezulu sibili kakhulu ukuthi sekusesabeka. Ngoba lathi sinje silabantu esibaziyo. Abagulayo. So engakutsho ukuthi umkhuhlane eTexas kuyistate esiphezulu sibili kakhulu emkhuhlane.
Umnumzana Raphael Mthombeni sizalane seZimbabwe esihlala edolobheni leTexas ubekhuluma ecingweni ekhona le eTexas.
Bona Vegas, with the Buenos Angeles, Bona Vegas, with the Buenos Angeles. It's a cat, it's a city. And I get you leading. What's this time? What's up? I get home. Now, what time do you want me? It's a cool lesson. What's this time? Baby, you drive me crazy. Be my lady, mkhoboratika. I like the boy when I'm tadanga khona. The way we are zanga khona, la uyabona. You look so pretty, njengelanga liphuma. Ngawe, baby, abonova bayathuma. Ngiyafuma, vele mina ngizofa nawe. Ungathi ngiyakuqhila, I'm serious.
Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje othi sikhangele ezinye zenhloko zendaba zalamhlanje. Iziphathamandla zikamunicipala wakobulawayo seziveze ukuba kulamalokishi amane ayiwo alenani eliphezulu elabantu abalegcikwane le-coronavirus. Ilanga eliqoqwa umbhikitsha phezu kwenkohlakalo etheswa iziphathamandla zikahulumende lokuthi ibandla lezanu PF lisuke embusweni selizafika. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.